isaziso sikamongameli uRobert Mugabe sokubeka ilanga lokhetho sibuye iningi lingakhangelelanga osokuthiye uzulu elensolo lokukhathazeka okukhulu ukuthi uhulumende uzakwanelisa na ukwenza konke okumele kulungiswe ukuze kube lokhetho olulokuthula njalo olungayi kuphikiswa ngumuntu. Isikhulumi sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana Edwin Dlovu, uthi umongameli uhlose ukwemuka izulu wakuleli ilungelo lakhe lokuba lombono ngokuphathwa kokhetho. Uthi lanxa amandla e-Presidential Temporary Powers elawo, uliqiniso ukuthi uzulu bengakhangelelanga ukuthi angawasebenzisa ngalindlela, ikakhulu ilizwe lisaya emhlanganweni we-SADC, njalo lolu daba solukhozwe emthethwandaba ngumnumzana Nixon Nikazino eHarare lonkosazana Maria Phiri wakoBulawayo.
Uzama ukupreempta ngoba siyakwazi ukuthi kulezakhamizi zeZimbabwe ezimbili ezimhambise court. Uzama ukuthi nxa kusahlala lelo langa kukhulunywa ngendaba leyi yena evele esebenzile election yaba preempta. Kwesibili njalo sikhangelele ukuthi kube lama reforms azenziwa lapha ke nxa si-announcele ilanga sevalela ama reforms akuselani into ezaphinda ikhulunyiswane ngoba sokukhangele lelo langa kakhulu le electoral act le iParliament ayisadebate lutho siphonge ukuyarabha stempa ngoba akusela sikhathi yikho nje kwenza kwamgabe esithi kuganga uku.
Igqwetha njalo liyingcithi kwezomthetho wokubuswa kwelizwe, umnumzana Kucaca Phulu utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi ukusetshenziswa kwama-presidential powers ngalindlela kungaphandle komthetho. Uthi umongameli uthembe ukuthi lolu daba lungaze lusiwe emthethwandaba luzathatha isikhathi ukuhlafunwa kuze kufike ilanga alifunayo.
Ama-emergency powers la asebenzisayo siyakwazi ukuthi upresidensi wakho wasebenzisa kwayiwa ekhodi kumakhesi amaningi. Kwatholakala ukuthi bewasebenzise ngokungaphandle komthetho. Kathesa uPresident uthi ufuna ukuamenda iAct of Parliament yama elections esebenza ama presidential powers. Lokho kungaphansi kuphandle komthetho. UPresident kalawo amandla okuamenda iAct yeParliament.
Uphulu wengeze ethi lolu daba lusafuna imthethwandaba kodwa soludinga ukuhlafunwa zinkokheli ezikuhulumende womanyano leSADC.
Ngokubona kwami into enjengaleyi isingaphandle kwamakhodi. Into engalungiswa kusetshenziswa ipolitics ngoba upresident uyephula isivumelwano seGPA njalo ubalekela iSADC okuyiyo eyafaka uhulumende womunyana ukuthi umanyana ukuthi abe khona.
Izizalwane ezikhweza insolo emthethwandaba weConstitutional Court zikhala ngokuthi ukuphatha ukhetho ngontulikazi kulakho ukuthathela uzulu amalungelo akhe ngoba kungela sikhathi sokubhalisa ukuvota, ukukhangela uluhlu lwabavotayo i-voters roll kumbe isikhathi seneleyo sokukhankasa. Akukacaci ukuthi iyozala nkomoni kulumthethwandaba lakuSADC kulandela lesi simemezelo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.